Abezempilakahle bayathi bakhala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo but abe-health very yiba abantu abaqala ukufika kundawo leyo zonke zona lezi ezingabuthana abantu abahlanu abambalwa mbishana make sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele. So abe-health bayabe khona zonke indawo kungaba kusezikolo everyday bayameka sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenziwe phakathi komumo esilawo wekholera ziyalandelwa yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakhangi khona but kudistrict yewange ikhona ikholera but endaweni lapho engihlala khona edirejefu wange national park edirejefu hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye iindawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because iindawo ezinjengezethu lezi kulabantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe nekhesi yokuthi sinawo umkhuhlane lo wekholera. So abe-health ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sokathi esikhuluma kanje sisezinye iindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathi esilapha endaweni yami lama-neighbouring wards hayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekholera but in the district sokukhona. So mafi khona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iindawo zinye sezilawo umkhuhlane yona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona. Amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi hayi. Isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibili but this time yalathi amanzi akhona and siya ayasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo wekholera.